VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani mthwazi omuhle, siyalambulela kumsakazo weStudio 7 lamhlanje ngesonto, mhlaka 18 lwezi 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-MDC lithi abantu bazimisele ukujengisela emigwaqweni besola ukwebiwa kokhetho elithi kwenziwa libandla le-ZANU-PF.
Into khona abantu bathi khona bona sebezimisele ukuthi bangene emgwaqweni ukuthi uhulumende lokamnangagwa kangenanga ngezifiso zikaZulu.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi ibandla eliphikisayo kumele liphendle indlela yokhetho oluzayo.
Umkhuleko wami ngokuthi kona ngabe baba othamisa bayanazelela bekhanyile ukubana ukhetho lubuyile soludlule olunye luyezalo ngo-2023.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi abantu abaningi eZimbabwe bathi bazimisele ukujengisela emigwaqweni besola ukwebiwa kokhetho elithi kwenziwa libandla le-ZANU-PF lonyaka. Abantu abaningi bethule lokhu namuhla eChinoyi lapho uChamisa besenza khona umhlangano wokubonga abalandeli ngokuvotela ibandla le-MDC kukhetho olwenziwa nguNtulikazi. UChamisa uthe okwethulwe ngabantu eChinoyi sokusekelwe ngabantu abaningi lapha yenze khona imihlangano efanayo. Uthi bazatshengisela loba nje uhulumende ebethusela ukuthi bazabotshwa abantu abazakwenza lokhu. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele loNkosazana Tabitha Khumalo, umgcinisihlalo webandla le-MDC.
Ubaba waChamisa, upresident wethu, namhlanje ubeseChinoyi esiyabonga abantu be-West ngokumvotela abakwenzayo. Hayi, baphumile njengobuningi bakho. Into ekhona abantu bathi khona bona sebezimisele ukuthi bangene emgwaqweni ukuthi uhulumende lokamnangagwa kangenanga ngezifiso zikaZulu, ngoba abantu bathi khona bangahlala bayafa, bangangena emgwaqweni bayafa, so kungcono basebezamile.
Ye, siyabona ke kuke waphuma imbiko ekade yethulwe umnumzana Ken Matema isithi hayi abantu bayathwaliswa nzima bangangena emigoqweni lapho. Kulokhu-ke kukhulunywa umnumzana uChamisa ukuthi abantu bathi sebezimisele, akusoze kulethele induweko ebantwini.
UKen Matema uyamangalisa nxa yena enguminista engazi ukuthi isisekelo saseZimbabwe sipha abantwana baseZimbabwe amalungelo ukuthi batshengisele nxa kulodaba abalubona lungabaphathi kuhle. Sonke siyazi ukuthi ukhetho lolu olukaJulayi 2018 izani yantshontsha akudingi nyanga ukuthi bantshontsha. Kule bufakazi obuningi kakhulu ukuthi nje nxa uvele udila lomuntu osowazifundisa ukuthi amanga liqiniso, iqiniso ngamanga, uyabe bona ngazani liyamchothoza. So uMatema kahloniphe ilungelo likaZulu elilotshe kusisekelo sombuso esavunywa nguZulu wakuleli lizwe ukuthi balelungile lokuthi bangibatshengisele emigwaqweni ngokuthula. Asikaze sitshengisele thina njengebandla ye-MDC senza umsindo. Ngingabona kusenzakala umsindo kuyabe kukhombisa ukuthi ngabantu ababethunge uhulumende wezani ukuthi bazokwenza ukutshengisela kwethu okuthuleyo kungani kulomsindo besenzele ukuthi gcone.
Kusuka khonapha-ke eChinoyi ibandla liyakuya ngaphi?
Kuzakuya ngokuthi esiqoqile yiphi. So uZulu sizamazisa uma sezivumelene ukuthi zisuka lapha siya ngaphi.
Ukuthi kuyathatha isikhathi esinganani ukuze abantu betshengisele nxa ukuthi selibhodabhodile la?
Khathesi ngibona kanti usengene amaprovinsi asekwanabeli-5, so sitsho ukuthi sesisalelwe yi-7. Okungenzakala ukuthi anganelisa ukuthi maybe achaye amaprovinsi amabili ne-weekend.
UNkosazana Tabitha Khumalo ngumgcinisihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. sixoxe laye ekobulawayo. Kodwa ibandla elibusayo lithi kumele ele MTC liqalise ukulungiselela ukhetho oluzayo ngoba umongameli Emerson Mnangagwa nguye owanqoba kukhetho olwenziwa ngontulikazi. Umnumzana Joseph Juma okudalele ZANU-PF Central Committee uxoxa ngodaba lolu.
Umkhuleko wami ngokuthi kona ngabe ubaba otshamisa banazelela bekhangile ubana ukhetho lubuyile soludlule olunye luyezayo ngo-2023 baqale manje ukwenza imisebenzi eyokuthi bona nxa u-2023 efika abantu bakhangele ukuthi hayi sebezele ukusebenzela kwani ngaleso sizathu singakwanisa ubana sibavotele. Hatshi ubana ulokusilwa ulokusithi into ngiyakho bakudlebelezele kodwa phela kwaba lebenzeni indlela ezokuthi bona ulungisile kodwa kwana wehluleka ukulungisa waya emadaba ekhodi nale wehluleka ukukhipha ufazi bangikona kwazi kwavumakala ukuthi hhayi ndoda ukhethe lolaso lwakho ngolukababa uMnangagwa kodwa wena uyalo loku ubamba inkani ufuna ukumisa into zokuthi zime ho pho-ke ungumkhokheli onjani ngoba umkhokheli ngumuntu ovuma ukusacrifisa even yena kodwa for the better of isizwe sangona nabantu avuma akhokhela. So nxa wena ungumkhokheli oqotho kumele ngabe ukuthi hhayi akithi ukwenzakele kuyenzakele u-2023 useduze akathe asakheni ukwenzela ubana abantu balabe sibakhokhela bahlale kuhle hatshi ubana abantu bakhokhela ubazisubuhlungu ngokuthi kuswelakala izinto kukhwela izinto nenxa nje ukuthi wena ufuna ubana ungene ubesehhofisini naleyana ewukhokheli khonoko mina ngibona ngani bangumuntu ofuna uba umkhokheli kodwa napha futhi selfish xa sesufaka esikhibeni uyabe useselfish uzikhangelela wena ungakhangeleli uzulula lo ofuna umkhokhela.
Lo umnumzana Joseph Juma obexoxa le Studio 7 ekobulawayo.
Akubizwa ozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Harare, mhlaka 21 Lwezi. Gwanda, mhlaka 26 Lwezi. Lupane, mhlaka 28 Lwezi. Sicine ngakontutu ziyathunga. Kobulawayo, mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni, lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhutshwa yileli thuba.
Inhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square ithi isifuna ukuphanyeka udaba lokuthunjwa kukamnumzana Itai Dzamara kwinhlanganiso ye-African Commission on Human and People's Rights. Umnumzana Charles Nyoni ilunga lenhlanganiso le uthi amagqwetha abo afisa ukuthi udaba lolu luhlolisiswe yikhomishini le ngoba sokwehlule kwele Zimbabwe. Seleminyaka emithathu uDzamara wanyamalala ngesikhathi ezama ukuthi kususwe umnumzana Robert Mugabe esikhundleni. Umongameli Emerson Mnangagwa kakakhulumi ngodaba lolu selokhe wangena esikhundleni nyakenye. Unyoni uthi ikhomishini le ilakho ukuvezela uZulu ukuthi kuyini okwenzakala kuDzamara.
Lapha sizama ukulandela nje izicelo zonke ezabekwa phansi ngabamthetho ukuthi nxa udaba lingahamba emakhothini lapha eZimbabwe lehluleke lingalohanjisa njalo emakhothini aphezulu afana nale-High Court naku-Supreme Court kwehlulekileyo selithatha indaba yenu liyihambisa kwamanye amakhothi njengaye ekhangela indaba zalapha e-Afrika. So thina kathesi sibhizi ngokulungisana amaphepha okuthi indaba lesiyeyihambisa khona ngaye ukuthi uhulumende lo okhokhelwa ngumnangagwa naye azimisile njalo asitshele ukuthi kuyini okwenzakalayo ngomuntu lo ngoba sinxa sikhumbula ngolapha uMthetho Dzamara ethunjwa uMnangagwa wayengu-vice president wakhuluma njalo ngakuphalamenti ukuthi uhulumende uzayenza konke akukwanisayo ukuthi bamdinge bamthole. So sesifuna nje ukumkhumbuza nje ikomiti yakhe leyo ayenzayo ukuthi khathesi nguwe osengu-president. So kulokuthi kule kuhambe kutshela abantu isithi open for business, akuqale esitshengise ukuthembeka kwakho ngokusitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo kwiyikhaya iSamaria. Njalo nxa esaphila ungaphi, nxa kokuthi sewafa amathambo akhe lesidumbu sakhe sikuphi.
Libona ngazani lizaphumelela yini kulokho?
Ukuya kukhodi siyophumelela nje, but into esingayaziyo ukuthi ipressure yakhona le izalinganelisa yini ukuthi uhulumende okhulukhwelwa ngumnankagwa athole esiphendula. Kodwa nje njengabantu abathaya amacebo wonke asipheleli khonapho, le ingehluleka siyabe sesidlulisela futhi njalo indaba le phambili sikhangela isicebo esiyabe sisiphiwe yi-regional court yele.
Okulenze ukuthi liyenze khonokho kuyini?
Izixwayiso esizitholayo kwabanye abantu abathiyeneyo abahlanganisela ibandla elincane elama-yongsazela lingabuya kulapha kwalezimbabwe ngomnyaka ophelileyo singakabi nyama ngesikhathi sama-elections, baxwayisa nje ukuthi kumele lilandele indlela zonke ezisemthethweni ezokuthi lithole impendulo ukuthi kuyini okwenzakalayo. So iphiwa nje lesi sicele sasesibona lathi ukuthi kufanele ukuthi kulandele ilelo cebo, sibone ukuthi kuyini okuzaphuma kule ndaba.
Umnumzana Charles Nyoni lilunga lenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square, besixoxa laye eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla sikahulumende.
Okay.
Ye, okwamanje-ke sesingena kwezamasiko.
Benana masiva
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
njengolithembisa kwami ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngodaba lwezindlini kulabantu abagangayo uzokuthwa-ke unazibani kumbusazibani ubanjwe esenza okunye ungaqondanga. Siqhubeka silo baba Ezra Chisa Sibanda lo nkosikazi Sakhile Liline uMadube. Siyabona-ke baba Sibanda ukuthi lokhu songani kuvamile kakhulu kulezi nsuku, kuvele kwenziwa kuyini?
Isikhathi esiphila kuze Dube, isikhathi abantu sebelinyozwe lokhu esasakhuluma ngakho kulonolu hlelo, into zabo-social media lani, abantu abaningi uhawukela uyayibona indoda ngaphandle lapha, ubona ngani indoda leke siwunkulunkulu izamnika konke akufunayo. Indoda le ngoba iyakwazi ukuthi lo ngumfazi womnikazi, iyadala ukuthi imthengele izinto, imthengele ukudla, imthengele izigogo. Lo mama sephambana athi hey, umuntu wami uyangigcina kuhle, ngcono lokhu ngisiyambona. Iqalisa into encane kugcina sokukhulisa behlanyisana, yikho okwenzakalayo esingathi yilast. Lokho kepha uma uhawukela nje kungela ama-emotions phakathi ukuthi lapha sili siyathandana lana, uphomba ukuthi ukhanga nje ukuzekelela.
Khonokho-ke Madube, ukuzekelela khonokho umuntu uzithiba njani ethi lapha kodwa ungani sokuhlupha la?
Ukuzithiba kwenkola umuntu wangikhona nxa vele sekuqalisile, noma usuma ungave umbone Dube ukuthi uyamkhuza ukucebise, ha kunzima ukuthi abuyele endleleni, but abantu asike sibonge ukufunda ukuthi ezinye izinto ngezisizekele nje sizidlulele ngendlela, ngoba ungaqalisa ukuthi uwenze khonokho ukuthi awususehluleki ukuthi uzikhontrole wena imizwa yakho, yinto ezagcinisika usu-end up enxenye usuzowaqunywa umuntu ongumama, ngoba vele kuyaluzaka. Njalo nxa kuxotsha mna nzake ngibone kuxotsha ubaba ngaze ngimtholele lo muntu ongumama indlu. Uyancingancinga sibili sicine engxenye indlu ibuyele futhi yaba ngumuzi, kodwa wena umama ungatholwa, awu uyahamba and uyahamba uphenduki futhi lapha ekhaya.
Kwenziwa kwini khonokho Jesu?
Kwenziwe kukhona kuyani ukuthi vele omama thina amadoda-ke vele emthetho wethu siloku uweki lokhuyana bo sizwa ukuthi aseyiyo ndoda mina nxa umfazi sengenzela, so susizwa-ke ubuhlungu obukhulu. Kukanti lako khunywe-ke ngumadube isikhathi sokuthi kukhulunywe kasikho kulezi nsuku, Dube abantu babecaa ukuthi bayatshontshana, abantu babecaa ukuthi vele akusoze safa sabanjwa. Lako khonoko ukuthi-ke umuntu ongowakho uyabona into ekhona, umuntu nxa engowakho yabangamboni ubuhle, abangaphandle babembona ubuhle. So lawe nalowo sambona ubuhle sesengale umthatha uhlala endlini zabo sombona ngani semuvi. So ukuthi abantu bazicinise bakhangele ukuthi lokho ngokwami kwenguphiwe uNkulunkulu, lo ngowami, ungacabangi ngezinye izinto ukuthi kambe lwane ngayo muhle umama lwane ole zinto ezinhle, okwakho la kukhona abamhawukelayo, hlala lo wakho yena lo.
Madube kunjalo phela.
Ye njalo okumeza azabe lezi ngezinhle eziphandle kwabonwa ngabaphandle kumbe nabangaboni. Wena uyabonga kuboni, sometimes loku sigcina kuhle lapha ezindlini, abanye abasigcini kuhle okuthi sometimes sigcina uzohawukelwa khona phandle. So baba i-50-50 lathi siyabasihlupha labo siyabahlupha, but ongomama umama sifunde ukuthi sizehlise umuntu ongumama vele always kumele azehlise kubobaba, ungathi nxa usendlini uhawukele into ephandle. Nxa wawuvele ungafuni ukwenta ungangeni emshadweni ungakabi ready, nxa usafuna ukukholisa ungene istriti sonke lesikholisi, qala ume ungukhomisi ungayenzi into ezizagcina zikuqomisile, ngoba yithi esiluzawo mama obaba kwalithwani vele ukuthi balungu.
Kuba khona boke isibanda.
Ye, komama elani obaba, nxa ihloka lokho lisagamula, akakudingi ukufuna ukugamula ngaphandle. Gamula kwakho, qinisela uzizo, ngizwa ukuthi kule mizwa ethi hamba phandle, hayi dibana lo mama khona apha ekhaya. Ungazama ukuthi uyegamula ngaphandle ngoba kuza kuhlupha ukuyagamula ngaphandle. Ungezwa kungasekho, lo mama la ethi hayi akusatsho kimi, hayi lehlukanani, sitshiyane umunyayele umunyayele, lihlale lingabangani nxa labantwana lisondla abantwana benu. Kulokuthi kushiwe kubulawane, ugcine kugwazwana, kuganyulwana, sakubona lapho umsosho wabulala omunye umama kabuhlungu. Wafu amhlinza kabuhlungu amgamgamula amapieces ngendawo zothi umtholele enye indoda.
Vala amadumi.
Abantu asizame civil domestic violence ayikho right ezindlini. Nxa uthi awukho happy, phuma thathi isikhwama sakho hambe. Nxa ubona ukuthi ukuphuma kuphela kunzima, dinga abantu abadala lihlale phansi likhulumisane. Akulanto ewoniwayo engakwanisi ukuthi ilungiswe ngomlomo. So mbone ngani yikho khona esingakwenzi. Singaphonga ukuba le nhliziyo leyani yokuthi siyilandele 2 minutes suthethe ingqamu lelihloko asiquma abantu. Uthi nganithawuko wahlala phansi wacabangisisa yakhulunywa ngomlomo biza phinde ilunge futhi ngomlomo.
Lo ke ngunkosikazi Sakhile Line uMadube khona ngale ke kwele Botswana besikhuluma njalo lo baba Ezra Chisa Sibanda ukhona ngale ke kwele Bhilitane. Baba Sibanda, lo Madube ngiyadumisa kakhulu, lingadinwa lokusasa.
Siyabonga, siyabonga kakhulu baba.
Siyabonga kakhulu Chisa.
Lethemba lokuthi siyahlanganisa ngabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo. Umtembo Sithembayo Gift Dube lilale.
Ngela manyama sinamasiwa bayawagcina masiwa owa usenziwe manje.
Ye lingakutwa lohlelo lolu sonke isikhathi ngesonto kwamanje sesithake ezabatsha.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumayigobe. Namhlanje kuhlelo sithinta indaba zemali. Singale konthuthu ziyathunqa kobulawayo. Sixoxa lonkosazana Natalie Moyo olenkampani ebizwa ngokuthi Ntshintshi, yona esebenzelana ngendaba zemali. Masambeni siyoxoxa loMamoyo siyezwa okunenge. Mamoyo, ngiyakwamukela kuhlelo. Sisi unjani?
Ngiyaphila, unjani Mike?
Hayi, ngiphilile, nginethemba njalo ukuthi abalaleli labo bayathokoza lamhla. Siyajabula ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga Michael Bonxosa, sanibonani balaleli.
So, Mamoyo, masithinta udaba olusegudwini. Awusitshele ngamafishane ngale nkampani yakho Ntshintshi.
Okay, so Ntshintshi ngiqalise ngoJune walomnyaka and what Ntshintshi does yikuthi iyahlanganisa abantu abadinga ukuthumeza imali kwamanye amazwe. So yi-platform esebenzisa i-internet technology ukuthi ihlanganise abantu abale mali endaweni eyi-1. Ngathi ngiyiqalisa i-platform leyi ngangilodubo because ngangisase-Joburg e-South Africa. And mina nganizama ukuthumezela imali kumama owayesebulawayo eZimbabwe. And nganazelela ukuthi kunzima ukuthumeza imali. Especially nxa imali yakhona iyimali encane and dingakala for an urgent matter. Izindlela eziningi ezikhona kathesi ama-banks or ama-money transfer operators acharge izimali eziningi ukusebenzisa ama-services abo. Lokhu kwakungikhathaza kakhulu because ngangazwisisa ukuthi why bemele becharge izimali ezinkulu kangaka when imali ngeyami. So I started thinking about indlela esingayehlisa i-cost yokuthumeza izimali.
Angiyakuzwa ke sisi. Awungitshele-ke kukhasi lenu ebulenjini ku-inthanethi ngibale ukuthi abantu abaphila emazweni atshiyeneyo bayekwanisa ukuhlawulelana izinto ezitshiyeneyo ezifana labo gesi, imoto, abo Netflix. Kukhanya ngani lisebenza ngendlela efanayo nge-EcoCash. Njengoba i-app yenu isebenza ngendlela efanayo nge-EcoCash, kuyini okungayenza ukuthi abantu bakhethe ukusebenzisa i-app yenu beshiye i-EcoCash? Ikakhulukazi ngenxa yokuthi i-EcoCash iyaduma phela eZimbabwe.
Yeah. Okuhlukanisa i-platform yethu le EcoCash ukuthi thina sisebenza across ama-borders. Njengokuthi wena budi uhlezi e-estate ufuna ukuzobhadalela umama igetsi na or maybe ulo bhuti ongapha eZimbabwe ofuna ukuyabhadala iNetflix yakhe eAmerica. So thina siyalihlanganisa and then lina selizakhulumisana ukuthi mina ngifuna ukuthumeza lapha, yena ufuna ukuthumeza lapha, libe selitshintshana imbhadalo ukuthi wena instead of ukubhadala eyakho i-transaction ngapha for umama, yena ubhuti ongapha nguye ozawubhadalela ukhansila na. And then wena ngale ubusumbhadalela-ke uNetflix yakhe khona ngale e-America.
Angiyakuzwa-ke sisi. Gqiba uhlelo utshela uZulu ukuthi ngxabe efisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngenkampani yenu, kumele bayephi njalo bangaxhuma kanjani?
Yeah. UZulu maya idinga i-information nama-details entshintshi engasidinga, sikhona ku-Facebook, sikhona ku-Twitter as uNtshintshi ZW, at uNtshintshi ZW, NTSHI, NTSHIZW, and lakho sikhona ku-internet njengade ngutsho kuthi sine website yethu iplatform www.ntshintshi.com.
Hayi ke sisi wami, tanki, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwabasakhulayo.
Ngiyabonga nami good Mike.
Right, mthokazo omuhle, isikhathi du lapha bengixoxa lo nkosazana Natalie Moyo ongusomabhizimusi kobulawayo 122 ziyathonqa. Bafethu kwanelo kwalamhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Bafethu sengilishiya-ke ngisithi libe ngeviki elishukela. Bye bye mthokazo omuhle.
Siyabonga Mike, sike sizwe-ke ezokholo silontukameli Khomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, lilami uNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi, ungabingelela ibandla usethulele intshumayelo yalamhlanje.
Siyabingelelana sihlangana ngosuku lanamhlanje bazalwana abathandekayo, lapha esikhangela khona encwadini yamahubo okuqala. Sibale-ke kufundeka kanje: ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, ongemi endleleni yezoni, ungahlali enkundleni yabaklolodayo, khepha ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, uzindla umthetho wakhe imini nobusuku. Unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga zawo lingaboni, nakho konke akwenzayo kuyakuba nenhlanhla kukho. Ababi abanjalo khe baba njengamakhoba aphephethwa ngumoya, ngalokho ababi abayikuma ekwahlulelweni nezoni ebandleni labalungileyo, ngoba uJehova uyayazi indlela yabalungileyo kodwa indlela yababi yobhubha. Amazwi la asiqathanisela kumbe asifanisela imihlobo emibili yabantu, abantu abalungileyo zabantu ababi. Lithi iBhayibhili nxa ungumuntu ofuna izibusiso, xa ungumuntu odinga indlela enhle yokuphila, bana umuntu olungileyo, ungahambi ngezeluleko zababi. Akuzibuze ukuthi kukho konke lokho okunengi okwenzayo, ngubani onika izeluleko, uya kubani nxa izinto zingahambi kuhle empilweni yakho. Awugcini usiya enhlanganisweni yababi na, abantu abazafike bakugqibe bakunike imibono engalungile. Ubusisiwe umuntu owehlukanisa imbono emihle phakathi kwaleyo ayiphiwayo eminye yakhona engaba mibi. Lithi lizwi lapho esibale khona umuntu olungileyo unjengomuthi ohlanyelwe ngasemifuleni yamanzi. Phela umuthi umbe isihlahla esihlanyelwe ngasemfuleni, kasomi kasishiswa dilanga sithelelwa izikhathi zonke sithela izithelo ngesikhathi saso esifanele leso sihlahla babusisiwe ke abanjalo abahlala duzane loNkulunkulu okuthiwa abakwenzayo kuyakuba nenhlanhla siyabona abanye abantu banenhlanhla kuze kucatshangele lezinto ezingayisizo nhlanhla labo bantu isekutheni bathemba uJehova kabathembi ezinye izinto ziningi izinto ezithenjwa ngabantu becabanga ukuthi baza kuphumelela kodwa lapha uDavida uthi abathemba uJehova baza kuba nenhlanhla kukho konke abakwenzayo uyangena emsebenzini uqotho uzama ukuthatha kudilike uzama ukwenza imali wehlule uzama ukulima kungaphumi lutho okunye kayisikho ukuthi uthakathiwe kawuthakathwanga ngitsho uyazithakatha wena ngobana awufaki uJehova empilweni yakho uthi uDavida abantu kumele bahlale becabanga ngelizwi likaNkulunkulu banamathele kuye baza kuba nenhlanhla kuko konke abakwenzayo labo ababisizwa kuthiwa banjengamakhoba aphetshethwa ngumoya ngesilungu ngathi they have no substance they have no stamina baphonguba nje ngamagugugu angelalutho sihloko sami esithandekileyo ubusisiwe umuntu othemba lakhe likuJehova uzahlala enezinhlanhla maye kulowo omubi ngokubana uJehova uyazi indlela yabalungileyo kodwa indlela yababi yobhubha
akuyiphethe mfundisi
babathixo ingcwele namba abantu bakho benze banamathele kuwe bagwemane lobubi babalekele lalabo ababanika iziqondo ezingayisizo ubanike inhliziyo yokuhlakanipha yobuchopho obuhlangeneyo ngojesu ngiyakhuleka amen
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamili Nkomo ungadinelwa kusasa wethu. Wezemidlalo iqembu leZimbabwe Warriors linqikelana leLiberia umncintiswano weAfrica Cup of Nations qualifier kulelo lizwe. Umdlalo lo usuzafika emaphethelweni. Iqembu leLiberia likhokhela eleZimbabwe 1-0. Iqembu leZimbabwe bekumele lithole umklomelo owodwa kuphela ukuze lingene kufinal yeAfrica Cup of Nations. Umdlalo lo ungaphetha unje sokuzamela ukuthi iZimbabwe inqobe iCongo eHarare ngomnyaka ozayo. Imbiko esanda kwethulwa ibika ukuthi uTino Katewele uzamile nje ukuthi adlaladlale kodwa wakhuda. Hayi ke umdlalo njalo okwamanje salazisa ngesikhathi esibuyayo.
Ekuthala nomculo konke inkaneni sesencane ngine 7 years yangena kumovie ethiwa Power of One eyashutelwa emajobana koBulawayo. Kusuka khonapho nje izinto nje zemidlalo lezi zinto engahle ngazikhwabitha. Ngafunda-ke emakhandeni primary school ngafuna siyafunda esobukazi sesesobukazi-ke ngasombona abanye kwi-TV becula njengoba konke engangiyithanda futhi ngicule ethethi ngase ngidecide ukuyajoyina iqembu lempophomayesi drama club engaba yilo kufuthela ngomnyaka ka-2000 yatshintsha from impophoma yaba iyaza so from 2000 to 2006 ngilabo kodwa-ke ngomnyaka ka-2000 kwaba yi-first toyami uhambo lami lokuphuma phandle eZimbabwe ngihamba lo u-Albert ngathi le mboni ngiyi-backing vocalist. Then kuthe-ke ngo-2006 ba-auditiona for i-Circus show obekuthiwa yi-Mother Africa ebigoqela ama-artist afika 46 avela emazweni athini e-Africa eZimbabwe-ke ngalabo ngaba ngomunye wabo obakhethwayo saba bathathu obakhethwayo.
loke nguNoma Nkwali lingakuthwa phela luhlelo esilwenza suku zonke ke ekuseni ukuthi singichayeke sibanengi ake uhlelo luphela lekhona pa kwamanje siyabonga lo uKip Sdube eWashington.